lokuthi akuna ukuthize ngoba ngesikhathi se-COVID 19 abantu kukhulunywa kuthiwa sikhonjise i-CBD abantu babayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona futhi council sathi thina be-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo i-city council sathiwa bekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumaneni complex i-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama-supplier bengagijimi betshona besiya minyana eku-CBD edorobheni kodwa behodise so sike imakethi yethu enkulu kakhulu eyiyesithi singayikhangela ngo-2023 izanceda kakhulu abayi bama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi umango omude emalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda sikhangelele ukuthi vele leyo makethi siphelile phakaba kubo-February March so ngokunye thina esizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA hhayi siyathaba kakhulu ngoba sibe plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni nekuvukeleni loku behambe umango omude ozayenza ukuthi bedinge bezinqola lani lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansili yakoBulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise kona, akula sibile sizinhlandane zizihlalile sizodwa sithova sizodwa sisebenza njenge-informasisi ngaphandle kwakhona ukuze ukuthi council ibambane lathi hayi kwanisa ukuthi sinikilenza kwanisa ukuthi siyakhe leyo market. Kodwa okunye loko kokuthi singathola nongeke sithole usizo okwakhathe singakudla lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kulalutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi bebethembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe amaqenjeni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwezokuthi nxa sifika lelo kuzesibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndaweni njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga. Sizosikhangela njalo nakhona ukurejista ama-companies kule ndaba leyi esebhodini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste ama-company abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bebodwa. So ngokunye lakho kuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva, abantu bengakwanisi lokuthi berejiste ama-company abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust sokudla umthetho lo omutsha ozafunwa nguhulumende osegudini olokhu khulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa. So ngokunye lakho osokuyenzeni ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi labangani bethu bona laba abasinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu ngokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi kuhamba njani.